Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-12 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhlelo likamanisipala wakobulawayo lokuxotsha abaphila ngokuthengisa izitaladeni ezisenzikini edolobho lakobulawayo ludluliselwe phambili.
Okuqakathekileyo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs.
Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni, ngakho uZulu kumele amukele umjovo wokwenqabela leli gciwane.
Ngakho ke imhlonishwa le iyadula, nakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela aphakathi kutholakala ngayo. So yikho kwenza kube slow ukwenelisa ukuthola lawo ma-certificate.
Izifundi zekolishi le-University of Zimbabwe zikhonona ngokuphuza kwekolishi ukuzipha izithupha zama-degree okwenza zithwale nzima lapho sezidinga umsebenzi.
Igcikwane le-COVID-19 sizwile sibili ukubana selibuyile futhi kutsha, and kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvo esikhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lukamanisipala lokuxotsha abaphila ngokuthengisa izitaladeni ezisenzikini yedolobho lakobulawayo obelumele lwenziwe izolo lugcine lungasaqutshwanga ngemva kokuba amapholisa ecele ukuthi ludluliselwe phambili. Iphephandaba lobulembu elesite lithi isiphathamandla sikamanisipala unkosikazi Sikhangele Joe wazise ukuthi amapholisa acele ukuthi lolu hlelo lumiswe ukuze kuqale kuzwakale impumela yomhlangano oqutshwe ngabezomvikela lomphathintambo obona ngendaba zakobulawayo ngalolu daba. Ikhansili yakobulawayo izama ukududula abaphila ngokuthengisa ezitaladeni laba ngoba isithi sebegcwele enzikini yedolobho njalo benza kube isixhobexhobe kakhulu. Abaphila ngokuzisebenza abaningi babekhangelele ukuthola indawo zokusebenzela eGodini Mall, kodwa sokuleminyaka lendawo isakhiwa ingapheli. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yabazisebenzayo eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Uhlupho lwendawo zokuthengisela alusoze lulungiswe kungazange kube lokukhulumisana. Okuqakathekileyo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs. Kuqakathekile ukuthi ke sibe lokuhlangana sikhulumisane sibone ukuthi silicuku elikhangele abaphila ngokuthengisa singahlangana at a higher level sivumelane ukuthi abantu bangancediswa njani. Okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi bonke labana abantu yibo abaphila ngendlela yokuthi basebenze kulezo ndawo. Yibo kukhangelelwe futhi ukuthi babhadalele abantwana ezikolo. Yibo kukhangelelwe ukuthi bathele amarenti wona la akhalisa umazayo ukuthi abantu kababhadale amarenti. Kuqakathekile ukuthi indlela zokuphila zona ziyana zivikelwe. Esingakucela ukuthi kuyaswelakala ukuthi inhlanganiso lezi engikhulume ngazo sibe lokuhlangana kukhulunyiswane, sibone ukuthi kulezinye indaweni ezingancediswana phakathi kukahulumende at small scale to medium enterprises level le-city council yini zidivelophelwe ezo ndawo ukwenzela ukuthi abantu bathole indawo zokuthengisa. Kuqakathekile ukuthi lokho kwenziwe ukuze abantu bangaze bagijinyiswa edorobheni. Lokhuyana mbona ingathi kubi kakhulu ukuthi abantu bagijinyiswe ngaleyana indlela, ngoba yikho lapho okweyeme khona impilo zabo.
Egodini khona kwasuswa abantu kuthiwa kuyakhiwa kutsha, kuyalungisiswa, kuzaba lendawo zokuthengisela. Kodwa kukhanya kuyakhiwa akupheli, kuhamba njani kahle kahle?
Edabeni lwegodini baba Nkomo, angisoze ngikhulume engingakwaziyo. Kodwa ke engunanzelelayo ukuthi uhlelo lwabo lokuthi balungise igodi soluthethe isikhathi eside kakhulu sokuze kweqela ezingeni lapho esasingacabangeli khona. Kanti njalo nxa sinanzelela bona abasinika khona ukuthi bathi khona umsebenzi uyaqhubeka uhamba kuhle, kodwa thina sinanzelela ukuthi hayi sokuthethe isikhathi eside kakhulu. Kodwa ke esikuzwayo ngabasiki bebunda ukuthi ama vending sites amanye aseyakhiwe ende kuthi ukuthi ngesikhathi lapho azaphela khona kuzaba lesikhathi ke sokuthi bese kuvulwa ke bese kubuyela bona bana abantu abaye bayabadisplayswayo laphana kuqala. I-first preference izaphiwa bona bana babevele besebenzela egodini, engakutsho ukuthi bathi bona still work in progress. Angake ngizikhomite siyule kutreni ukuthi ngithi mina kuzaphuma kuyona leyani original plan esayibonayo yini, kumbe sokulama alterations lama reconfigurations.
Hello ke ngumnumzana Alec Ndlovu oyinhlanganiso yabazisebenzayo eyibulawa Vendors and Traders Association obeqoqa le Studio 7 ecingweni ekubulawayo. Ukulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni, ngakho uphakathi kwemizamo yokubona ukuthi iningi labantu eligoqela abantwana besikolo liyemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane. Kubikwa kukhangelelwe ukuqutshwa uhlelo lokujova abantu ngejekiseni yomuthi wakuqala, owesibili kanye lowesithathu owebooster endaweni ezehlukeneyo zedolobho lakoBulawayo kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo, lapho abantu abazafundiswa indlela zokwenqabela leli gciwane. Unkosikazi Violet Nxumalo okhokhela uhlangothi olubona ezempilakahle kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Igcikwane lele COVID-19 sizwile sibili ukubana selibuyile futhi kutsha, and kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvu esikhulu. Thina njengabakhokheli besigaba sesike sahlangana sahlala phansi ukuthi sibonisane ukuthi nanku njalo umkhuhlane usuphendukile. Sibonisana ngokuthi singenzani ukwenzela ukuthi esigabeni lapha kuvikeleke abantu bangabulawa yileli gcikwane. So saphuma lakho esiphume lakho yilokhu. So kumele sibe sihlangana ngama-village sibuthanisa abantu sibatshele ukuthi i-COVID-19 sibuyile njalo. Sicela siyivikelenini especially ekubuthaneni. Kubuye number 2 sigqoka ama-mask, abantu bafake ama-mask. Imbuthano le mbuthano sekumele siyireduce futhi njalo khona kwakuyikho khona. Seyabe sihamba thina lapha njengesigaba sethu kulama village 1, village 2, village 3, village 4, village 5. So siyabe sihamba village sibuthanisa abantu sibatshela ngawo lo mkhuhlane osubuyile.
Isaziso lesi esokuthi abantu bebuye ukuzokwamukela umjovo we-COVID-19 lizasisabalalisa njani kuzakhamizi zonke zakoBulawayo?
Isaziso lesi esesikhona okuvamele abantu babuyele ekujoveni futhi ekuvikeleni leyi igciwane selithe labuya futhi bekhi, sizawuhlanyela futhi phakathi komuzi sibatshela ukuthi abezempilakahle sebephenduka futhi ukuza sivikela futhi kuleli gcikwane selithe laphenduka. So kumele sibuyele futhi siyehlabe nini futhi elinye idoti elokuvikela leli gcikwane selikhona. Sizahamba futhi sibatshela ngalelo hlobo futhi
sibabiza kanjalo kanjalo sibabuthanisa sibatshela ngakho khona ukuthi sokumele kuphenduke futhi abezempila kahle bazehlaba futhi abantu ukuze bavikeleke.
Izakhamizi siyazixwayisa ikakhulu kumbuthano amagathering wona la ayenzakalayo even kuma-funerals lokubana bakhuthale ekugqokeni amamaski. Amamaski agqokwe sibili kungabi lo muntu ozahambe engagqokanga imaski, especially kuma-gathering even ebantwini abaningi abantu babona ukuthi amamaski babe bewagqokile. Sizabakhuthaza kakhulu ukubana bagqoke amamaski abantu ngoba igciwane leli seliphendukile futhi.
Lo-ke ngunkosikazi Violet Nxumalo okhokhela uhlangothi olubona ngezempilakahle kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Izifundi zekolishi le-University of Zimbabwe zikhonona ngokuphuza kwekolishi ukuzipha izithupha zazo zama-degree. Ikolishi leli lizama ukulungisisa lolu daba olubangelwa yindleko yephepha lalezi zithupha eseyakhuphukayo. Kodwa abafundi bona bathi ukuphuza ukunikezwa izithupha lokhu sokubaphazamisa ekudingeni imisebenzi ngemva kokuphutsha izifundo zabo, ngoba bengela bufakazi abangabutshengisa ukuthi bafunda okunganani. Ugaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezifundi zamakolishi eyezinasu umnumzana Benon Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, ngibizo nguBenon Ncube, National Student Union President. Sesithole ama-students amaningi ekhalakhala, especially abagraduate eminyaka engu-2 edluleyo, besithi bona abenelisi ukuthola ama-graduation certificates abo from i-University of Zimbabwe. Lokhu kuyaba-affecta kakhulu ngoba abenelisi ukuthola imisebenzi yabe-advertiser kumbona ukuthi baqhubeke nje phambili ngezifundo zabo ngokufuneka lawo ma-certificates. Lapho-ke sikhulume sibuza u-vice chancellor wakhe ukuthi lokhu kubangelwe yikuthi bezama ukumtshintsha amaphepha adibe wasebenza umhlobo wama-certificate bawasebenza kuqala umhlobo omutsha. Ngakho-ke lo mhlobo omutsha lo uyadula lakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela la aqakade etholakala ngayo. So yikho kwenza kube slow ukwenelisa ukuthola lawo ama-certificate, but wasesithiwe nabazenelisa ukuthi ama-students enelise ukuthola lawo ama-certificate emalangeni lawa azayo aseduze.
Kubikwa sokule minyaka emibili i-backlog leyo ikhona, kungathatha isikhathi eside kangaka ukuba bathole lawo maphepha, njalo bathi bona batshintshelani
isizathu abathinikanga isizathu esizwakalayo. Ngakho-ke lokuthi sazi ukuthi kuzathatha isikhathi esinganani ukuthi baqinisile ngenxa yekuthi emalangeni azayo uzenelisa ukuthi ama-students ukuthola amaphepha abo. Asikaqiniseko sekunokuzakwenzeka ngoba ukukhulula kwethu lesikolo lesi la i-vice chancellor entweni ezinike ezidlule ezinyabo school fees awuzange kwaletha ama-results lawadisele sowavulile njengokuthi ukuthi i-school fees asisakhwezwa sesiyahlala siphansi ngoba sikhuluma nje kathesi indaba ye-school fees leyisekhothi and kodwa ama-portal ama-student awavuli athi i-student ingaqala bhadala leyo mali esavumelane ukuthi yiyo kumele yehliswe. So ngaso sikuyendabeni leyo amaphepha ama-certificates sikhuluma nje sisazi ukuthi sesingaba le ndaba efanayo ukuthi ngekuthembisana kodwa siyathwala nzima ukuthi ama-student enelisa ukuthola lawo maphepha.
Kundaba ye-school fees ekumthethwandaba leli khangelela ukuthi izagcina iphethe
khathesi into esihlupha ngeyokuthi emthethweni kwathiwa isikole kwathiwa ama-students abhadala leyo mali elikhona kungakakhwezwa, kodwa ngapha isikole sesivula izikolo sezivuliwe but isikole sona sisajongisa ma-results ama-students until aze akhuphe leyo mali abayifakayo phezu kwale yakhuliwe yikho. So kulokungazwanani khona abaphakathi kwento ezifuna isikole lento ezibhalwe ngabantu basemthethweni sesimelele ukuthi sibone ukuthi mhla zivulwa bazabavumela yini ama-students ngaqedanga qedanga ukubhadela abangangabhadalanga leyo abafuna siyibhadale ukuthi kwenzele isikole ngoba I think from khonapho siyakwanisa ukuthatha inyathela lokuthi sinenzisa ukuthi ephambili ngalokho esizakuqala kumbe sibonisane nabo ngoba okukhona ukuthi thina sithi indaba le kumele iqale iphuthiswe ecourt ivunyelwane ukuthi ibhadala malini isikole sona kumele sime ukuqhubekela ukuthi abantwana babhadale imali ephezulu ingavunyelwanga ngabafiki.
Hello-ke ngumnumzana Benon Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinasu, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imizamo yokuxoxa lesikhulumeli sekolleji le-University of Zimbabwe iyehlule. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka elithumi lanhlanu 15 welokithi le-Warren Park eHarare obanjwe igetsi wafa ngemva kokunyathela amanzi abekade esemgwaqweni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani yezilaha e-cold storage esithiwa yi-Bowstead Beef Zimbabwe ibikwa isithola ibhizimusi elikhulu. Inkampani le eyayivaliwe okweminyaka eminingi ivulwe nyakenye. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Mahlabezulu kusindawo nezindawo eniguzo ubo bonke abalaleli konke nabasakazi beStudio 7. Yeah, okhulumayo lapha elichagwane elikhulu esigabeni sakosiwu ukhanya nencubo. Bakithi akonto etheni engizoyikhuluma nje kulento nje enye nje eyi-1 engizwile ilunga lezanu PFA Mr. Believe Ugawule. Ugawule I'm sure ugulelwa ingqondo. Kho akuhlangani kahle lapha ekhanda lakhe. Kambe noma sekuthiwa imali isikuhlanyisa noma kumbeni yini kukuhlanyisayo. Awu bantu benkosi. Awu sihlobo sikaThixo. Nanga umuntu bo udinga imithandazo I think. Ngoba unowumana mpela ehumana abantu bakalinga. Antos bakuthi unonjani? Igawule yiyo kuphela nje into nje engiyizwile ukuthi hayi bakithi nangumuntu edinga imithandazo imali noma yini ubuthengisi noma yini ayisekumhlanyisa bakithi. Angibonge, amen kuleyo ndawo.
Sanibonani ngolweni, sanibonani dungelang ndaba rimingi. Hayi siyabonga. Into engizayibeka nje e-straight yikuthi mina vele ngeke ngikhulume ngithi umnangakwa kumbuchiwenga. What I will talk about yikuthi i-corona yini yizanu, konke okubolileyo yini izanu. Ngoba mangaqala mina ngikhuluma ngomnankagwa ngikhulume ngochiwenga kutho ukuthi abanye abantu bezanu baya belungile. So mina into engiyitshoyo ukuthi konke okubolileyo yizanu. Izanu yebolisa ilizwe, izanu yebolisa konke. Ukuya eChina besiyadlelana neChina, ikorona vele ngeke isikhuthe ngoba ikorona ngiyakhona ngale. Ngoba ngiyakhumbula mina umama lo yena nalo umama wezanu lo Minister of Information uMonica Mutswanga lo ekhuluma esithi umkhuhlane corona bathi hayi sidlelana nayo isiqedeni ama ministers i-corona. So ke into engikhuluma ngayo lapha ukuthi konke okubolileyo yizana. So njalo ngiyezwa abantu bathi hayi asibe ndawonye manje sithi ngiyakhangela mina South Africa ama parties amanye aphuma kiyo yona iparty ANC baqemuka kuyo bephume labantu ababona ukuthi hayi lokho akuhambi bephume kanjalo. So mina ukuthi nje ukuthi ama party ehlangana ngubona kulusizo ama party ngeke uzufake abantu ebasketi neyodwa ngoba ibasketi ingadilika sokudilike konke oselisithi liya kuphase 1. Aya amaparties akhona as long bengeke kuzani abaqhubeke benjalo singacriticizeani uqhubeke kunjalo kube yilokhu lalokhu amaparty abuye nestrategies zawo then registered parties njalo amaparties ale constitution ayikhona iparty thingi iparty ngala constitution okwenza umuntu eqalise edilika esecabanga okwakhe okucabangayo ngoba lapha mina sengibona ukuthi eZimbabwe sokutshintshile umsebenzi sokuba yi-minister, umsebenzi sokuba yi-MP, umsebenzi sokuba yi-council akusela msebenzi ezimbabwe. Thank you. you. Bye bye.
Salbona nivala lelwe studio 7. Salbona nivala Facebook. Makithi sikuthi sokusiya ku December. Imali singayithiwanga sizadlani labantwana. Christmas kathesi. Singasebenza 10 months ungaphiwa ngayo ni cent. Asikwazi kumbe ukuthi singamandevele kumbe ukwenzakala eZimbabwe ngoba sihambi umhlaba wo. But siyakhala ka imali kasiphiwanga. Ama inputs kasiphiwanga. Manje kathi silima ngayo kumbe indlela ukuthi singasalini. Siyabuza khona. Sicela sibili siphiwe imali kungakafiki ku 25. Sidlela ati labantu bethu sithenga ukuthi siyasebenza. Abantu bethu sebegcola ubusela ngenxa yokulamba. Sona sebenza labo bengahlala.
Ngibonani ku studio 7. Le nto enzekalayo ebothelwe ubabe lo ifana exactly le nto yabothelwa uJob Scala.
Isizulu manje.
UJob Scala wabotha njengayona le nto enzekileyo ebothelwe ubabe ukuthiwa abantu bachaya iyouth kuqede lapho kuyobotha umuntu omdala kuthiwe nguye umuntu ochaya abantu. Ku video kabonakali kodwa ubotha njalo umuntu angazange abonakale ku video. Zano PF into abayijwayeleyo le ukuyenza ukuthi babopha abantu abangenzanga lutho. Lo umuntu obotshiwe ngoyinye opposition ongaso weZANU PF ngoba abantu abathaya abantu abantu beZANU PF kodwa abantu ababotshwayo ngabe CCC kumbe wabopha abanye abangasiwo belokuzini aba iZANU PF kodwa ngelinanga kuzophela uzikhavela lokhu kuzozokufika ekugcineni kuphela.
Ah, injani studio 7, injani studio 7. Hayi, siyazizwa izindaba, siyabonga libambe njalo nje lonke basakazi bethu. Hayi, izindaba zeZimbabwe sizwa zishisa zinjalo. Alithathe hlangothi olombono wakho uyawufaka. Hayi, siyabonga mpela libambe kanjalo. Hayi, namhlanje ngizophawula ngabantu laba abasuke emashona nendaba zofundisa emathebeleni laba abantu. Hayi, laba bantu sibili hayi sebefike kumlindo wagcina ke manje. Sifuna ukuthi sibili bekhitshwe ezikolo zonke zemathebeleni, bekhitshwe bonke. Umuntu osuke omreyo kayifundise mreyo, awoyicholotshe efundise icholotshe, plumt efundise plumt. Kanti kibo usolaloo muntu kibo. So sifuna ukuthi kuhambe ngeleveli yonke into. Lasemsebenzini laba kumele ukuthi kubhekisise kanti ukuthi umuntu lo osebenza lapho ngwesigaba seneso yini na. Uma engaso weso sigaba seneso kwakhitshwe esebenza kibo, ubalalabo abantu abakhona bayifuna phela imisebenzi. So into okumele ukuthi uhulumende ezibhekisise kahle lezo zinto ukwenza ukuthi abantu bonke bebe leveli. Ngoba kuzamxothela amavoti khona kuhulumende uma ngakunazeli khona kuyini. Cothi i-odio le ifunde sibili iyefika khona phezulu yakuziphatha amandla zeZANU PF lezi.
Studio 7, studio 7. Linjani linjani kuzindawo zonke makhuluma nomhlaba thina siyaphila. Sicele silazi badala, siyacela ukuthi like lisweni laba bantu bakithi esintwini labo obaba ogawula ukuthi hhayi sisikhathele ngabo ukuthi bebekhuluma amanga, bebekhuluma amanga ewumuntu omdala. Amanga asuke emzendawo akaqhume iqiniso engavikeli amashona, engawavikeli amashona ayamosha. Sesimoshele into eziningi kwameniyezi evotelwa engasenzeli lutho kwameniyezi engajabuliswa yichange leyo abamnikezayo, engajabuliswa yichange leyo abamnikezayo. Thina singabantu besintwini simoshakalela, asiyithandileyo babagawule. Siqeda uzame ukuthi uzame ukuzinika amakhwapha omuntu omdala, ukhulile kakhulu nasibancane kulawe. Cela ukuthi lokhu okuthiwo okukhulumayo hhayi asikuthandi thina. Cetha ukuzame ukuzilungisisa ekuphileni. Ujabuliswa yini uma ubona abantu bemadebheleni behlupheka? Ujabuliswa yini into ekujabulisayo wena kahle kahle umuntu omdala ungakujabuliswa yini? Uma abantu bemadebheleni bebulawa, ujabuliswa yini wena umuntu omdala ongako? Yini into ekujabulisayo? Utholani kikho lokho? Utholani wena wedwa? Funa ukwazi lokhu ukuthi utholani umuntu omdala ongako? Hayi, singabantu lathi njengawe. Lokhu singabantu njengawe. Yini abantu elisithengisayo lisiplayisa ngabantu? Siyacela sibe lisiponda kuthi singabantu siyaphila. Siyacela sibe babagawula ukuthi zama ukutshintsha ukwenza. Phelaphelile abantu besintwini, ngiyabantu besishoneni. La ndiyakusapota lokho into ezimbi. Ndingakusapoti into embi, into embi imbi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, izulu elikhulu eselibulele abantu abalichumi lasikhombisa 17 esigabeni seCalifornia libikwa lokheli qhubekela phambili. Izulu leli selidale umonakalo omkhulu kakhulu kulesi sigaba. Leli zulu liqale ngenyanga ephelileyo. Izolo like lama kancane kodwa abezomkhathi bathi lilakho ukuqhubekela phambili namuhla lakusasa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida lakho okukekwana izulu elikhulu eladala umonakalo omkhulu nyakenye. Umnumzana Tamura Igwekwerere saqala ukumbuza ukuthi bona baphathiswa ngokunganani nguhulumende welemelika.
Ayi thina uhulumende wasincedisa njengoba sakhuluma laphana ngemva kokulokhuza kokulahlekelwa izindlu lempahla. Uhulumende uyancedisa njengoba wayethembisile iprogramu yakhe le i-FEMA ifima bayakunikeza ilokhuzeni uncedo. Lusiya ngokuthi wena usimo bani ekuncediseni kwakho. Thina basincedisa ngemali yokubhadala ilokhuzeni ihotela lapha ebesihlala khona sonke isikhathi lesi. Njalo basinikeza kuyimadlana okokuthi uthenge ukudla ngalesiyana sikhathi. Kodwa-ke ilokhuza i-program le eFlorida bathi ngokusitshela kwabo mhlaka 13 nalo January kulapho okuyabe sekuphela-ke ilokhuzeni uncedo lo abakade benikeza lona. Kodwa ngingazi abanye abakade abasesimeni esitshiyanele sethu bangabe belokhu besaqhubeka bebancedisa ngezinye indlela.
Manje nxa ukhangele lalokho okwenzakala eCalifornia, ubona ngani abantu bazathola uncedo olufana lalolu elalutholayo yini? Njalo ungakhuthaza usithini labo abakhonale sikhulu manje?
Isikhuthazo sami mina ngabala sokuthi abantu mabesendizweni leAmerica bengethuki, bengesabi ukubhalisa amabizo enhlelweni ezinikezwa nguhulumende. Uhulumende walapha hayi uyakunikeza sibili ngoba uncedo lusiya ngokuthi khona sehlakalo bani, kusiya njalo lokuthi khona wena usimo esinjani ukuthi uthola okunjani, usebenza ngaphi, kumbeni usesimeni esinjani nje. Kusiya ngakhonoko bayakunikeza uncedo olubahambelana lakhonoko. Hayi siyayizwisisa sibili le ndaba and hayi silusizi kakhulu ngoba hayi into zama-flats lezi hayi sayibona leyo hlupheko.
Lo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni eFlorida ngapha kwele Melika.
Hayi manai wazeni zwana ngikhonje njanga window mthova khonje njanga window mthova zwana khonje njanga window mthova zwana khonje njanga window mthova manai khonje njanga window mthova zwana 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 bathengu lova uthara skela kutshona mhlana lova. Uyazi ngilisenteneya uthi kimi yena akalanda uzonlobola. Asasekile thingi yacombola. Yonke ichapu vele ngiyabagola. Amayelo abamnyama njengeCoca-Cola. Ingabhala ngapha njengamavire enqola. Ngikhonje njanga window mthova. Khonje njanga window mthova. Zwani, khonje njanga window mthova. Zwani, khonje njanga window mthova. Manai, khonje njanga window mthova. Zwani. Konjanga window mthova zwani konjanga window mthova zwani konjanga window mthova zwani mina so pare ni plan njengesichomze embare ngilenkanje ngedonketare anzwakali nje mina njengachukele sawe ungimelele mawusuvaya mafuna ama number mizo kaya okwabafazi li demon sokufuna magaya.
Nikhonjwe nguwindi womthova ingoma kama-9 isigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni. abazali bakhala ngokuthi abantwana becollege le University of Zimbabwe baphuza ukuthola izithupha zabo zemfundo ama degree. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.